sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngezindaba ze ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 4 kuLwezi 20 mhlaka 9 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Yabe zama ukuthi simedisa abantu abangu 183 for me Vumba Chikwe Mine. So ngilokhu isikhathibe for me Zimbabwe Law Enforcement, for me Human Rights, Zimbabwe Law Enforcement for Human Rights. Ama-allegations akhona akaphumisisi.
Amagqwetha azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe eVumba Chikwe Mine abavalelwe enkambeni yamapholisa eGwanda.
Ungazele ubone into vele izanu engafuni ukuthi iyenzeke. Into esizayo ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa usithi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenziwa. That is a big problem.
Amabandla aphikisayo enhlanganiso ye-Election Resource Center bakhala ngokunganikwa yiZimbabwe Electoral Commission ugwalo olulamagama abavotayo olwe-voters roll.
Into engethuthwayo ngabantu asebekhala nge-voters roll bakhala ngayo manje umthetho oseminyakeni ozayo but i-voters roll ilizele ikhona laba bantu sidlule kuma-by-election abazange bazihlupha la ngayo.
Akukhanyi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadala omabili ephalamende abalisa ele-senate lele-house of representatives kanye lobo sibalukhulu bezabelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amagqwetha akunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe izolo lanamhla eVumba Chikwe Mine abavalelwa enkambeni yamapholisa eGwanda. Umnumzana Jabulani Mhlanga, omunye wamagqwetha enhlanganiso le, uthi bazama ngamandla wonke ukukhulula abantu laba abagoqela abesifazana ababili. Amapholisa acine phosa intuthu ehitshayo kulandela ukutshiswa kwezakhiwo zomgodi lo kanye lezindlu zabaphathintambo beVumba Chikwe Mine. Abesifazana bebebhikitha ngokungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezintathu ezedluleyo. Amakhosikazi la abefika phose amakhulu amabili avuke emadabuka kusa elubhekise emgodini wegolide weVumba Chikwe ukuyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Umhlanga utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba abanye ababotshiweyo bazamiswa emthethwandaba kusasa.
Yabe zama ukuthi simedisa abantu abangu 183 for me Vumba Chikwe Mine. So ngilokhu isikhathibe for me Zimbabwe Law Enforcement, for me Human Rights, Zimbabwe Law Enforcement for Human Rights. Ama-allegations akhona akaphumisisi but what we gather is ukuthi awonkona bebedemonstrator against imine. Kanye imine isibe sikhathi ngabantu imali zabo zeholo. I think kuthi abale 2 months njengaholo. So basebedemonstrator izolo. Khona kufanele kudemonstrateni wase one thiwa akulakuzisana kukhona. And then imayini yabesikhonkhona kucinge sebebulala izinto zayo. So as a result yasiwa report emapholiseni. Yikho namhla basuke ekuseni yonke botshwa ngamapholisa belekela be-police station. Abanye kuthi ababotshe izolo. So we're trying to see with our best we can assist them ukuthi bathole ngababekudinga. Nokuthi-ke mhlawumbe nxa kusuza sikhipha abanye babuye bevela phandle.
Amapholisa akhuluma yini ukuthi amacala abo ngokuthini khonapho nxa akhuluma lapho?
Kuthiwa yi-public violence. Namapholisa abophile yi-state law and order from Gwanda.
Singathi nxa ukhangele kulabo labomama kumbe ngabobaba kuphela?
Obaba bangu-179, omama bangu-4. So in total they are 183.
Singathi ngokubona kwakho ubona ngani bahambiswa nini emthethwandaba kumbe kulabanye elingelelisa ukubakhipha lamhlanje?
Sisazama kathesi ngikhona siya ngezinhlelo meeting with the sport bona ukuthi how best we can get some of them out because abaningi vele abanamacala ngamalokhu izweni ama techniques are arrest wapho ngubuthela abantu bonke babophe nje sengena bokufakaza ukuthi emsingayo edala amacala.
Yey, so ngokubona kwakho ubona ngani kodwa labo abazadolakala bengani bayamiswe ecourt bengahamba nini emthethwandaba?
Kuzenzo abanye babothizo labanye babothe namuhla. So ngomthetho namapolisa ayakuvuma ukuthi abajunye for a period of not more than 48 hours. So nxa sikhangela ababothe izolo kumele bahambe ecourt kusasa, ababothe ecourt ababothe namuhla kumele bahambe ecourt phambi kwakusasa.
Ubona ngani kuyahamba njani khonokho?
Masikhangela thina kula macala lapho sabona ukuthi ahamba njani ukuthi amapolisa asayenza ama-investigation kanti and abangasinika ama-statements atshengisa amacala akhona bawamisa kanjani. So it's difficult to tell for now ukuthi ngahamba kanjani because bathithi babhizi bajeba amaphepha akhona. So as soon as singabona amaphepha abanye laba singaba le comment yokuthi sengana amacala akhona ngaphetha kanjani.
Umnumzana Jabulani Mhlanga ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseGwanda ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zomgodi weVumbachikwe kanye labakhokhela amapholisa ngoba bebengaphenduli umakhale khukhwini. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi izahambisa iZimbabwe Electoral Commission emthethwandaba nxa ingehluleka ukubanika ugwalo olujulileyo olumumethe amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo. Inhlanganiso le ithi akuqondanga ukuba iZEC ikhuphule intengo ye-voters roll njalo iyale ukunika uZulu ugwalo lolu oluzasetshenziswa ngomnyaka ozayo kukhetho lokudinga amakhansila, amalunga edale lePhalamende lo mongameli. Amabandla aphikisayo ayakusekela lokho esithi voters roll ukhanya ingani isetshenziswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ezingaqondanga. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uthi kumele kube lula ukuthi uZulu athole ivoters roll.
I-voters roll babuDube yiyo evotayo, kuvota yona iphinde ibale amavoti iphinde iyegcoba abantu bafaka ezikhundleni. Yikho kulohlupho khonoko. Ungavele ubone into vele izanu engafuni ukuthi yenzeke, yinto esiza yona ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa uthithi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenziwa. That is a big problem. Electoral law is fairly okay, but the electoral procedure is problematic. Yikho lapho abantu abaphiwa khona umbuso, i-kingdom yale khona, iphuma ku-voters roll khona.
Manje pho kuyagcina ngani njengoba abantu beyifuna kangaka i-voters roll?
Ukugcina kwakhona mbonathi kuzakuba nzima ngendlela yokuthi uyabona ukuthi indlela izanu eyenza ngayo kodwa uthola ukuthi abantu bayisekela isenzayo beyibona ukuthi into eyenzayo imbi baphinde futhi bayisekele ukuthi ithi ma iqila nge-voters roll ibambanisa labanye abantu abazayivumela. So ke yikho lapho kulohlupho khona, akuthembisi ukuthi kuzalungiseka okuyinto kwakhona. Uhlupho lukhona kukhulunywa nge-electoral reform isikhathi esiningi i-opposition ikhala ngayo. Otherwise i-electoral law if you read it, mina I think it's fairly okay, but the electoral procedure yiyo ehlupha ukuthi uyabona right now umthetho uthi akurelease i-voters roll, but kabayirelease in the procedures, indlela abenza ngayo umuntu ufika azenzele akuthandayo kodwa umthetho ukhona, uyayibona nje. So ke kulohlupho ukuthi kungalungiswa njani. Okulungisa koko ukuthi abantu lobo i-voters roll bengayibonanga bayevota in numbers against khona lokho okwenziwa izana.
Kodwa nxa ivociweke i-voters roll kumele kwenziweni?
Uhlupho ke lukhona apho ukuthi i-voters roll nxa ivoxwe njengalokho esake sikubone, ufice kuthiwa kulo muntu le engxenye le 120 years obevota. This thing is a challenge babuDube, ngoba umuntu ojayele phela ukwenza lokhu kakuqalanga even ngo-1980. Yinto ezazisenziwa abantu besentini ukuthi izinto zenziwa ngenkani. La namhlanje lokhu kusenziwa izinto ngenkani, lokhu esibuswa ngenkani njengesikhathi sikaSmith. Umehluko kawukho.
Umnumzana Mlungisi Moyo ukubandla lezanu PF sixoxelaye esenyathi esabelweni seMathabeleland North.
I-issue ye-voters roll is highly sensationalized. Ichezwe imizwa ngento engekhoyo kugrawundi. I-voters roll ivele ikhona sisuke ekhethweni lolo lwedlulele.
and the voters roll, ikhona sizofuna kulolu khetho lizayo. Iveki yikomishini e-operator nama timeline ezikhathi ezifeziweyo nguhulumeni. So iveki layo ungayibona ithingathi iyazama ukuthi ibonisa abantu ukuthi lokhu kuyenza kumbe kakuyenza. So kusiya ngezikhathi layo eziphiwe nguhulumeni. Into engethuthayo ngabantu asebekhala ngi-voters roll, bakhala ngayo manje uthetho oluseminyakeni ozayo. But i-voters roll ilizwe liyikhona, laba lanto idlule kuma-by-elections abazange bazihlupha la ngayo. But kathesi i-voters roll ne-depending ngoba phakathi kwesikhathi lesi iminyaka le emihlanu kusukusela kukhetho olwedluleyo kusiya kukhetho oluzayo, kuyabe kunabanye abasishiyayo, kunabanye abarenounce ama-citizenship, kuningi okwenzakalayo. So akusiyo nto yokuthi ungayicela namhlanje uyitole uyifanise uthi yikho okuzayenzakala ngelanga lokhetho. Kuningi okwenzakalayo.
Ye, kodwa khonapho moyo nxasikhangele. Ye, kodwa kulabanye phela bakhonona bathi hayi phela asinikwe kathesi siyayifuna noma kanjani, kumbe imaninikiniki njalo ngathi bayayifuna.
Right, iveki i-board thethethe nguhulumende ukuthi ingaze yakhupha into ezimaninikiniki, ikhuphe into ezichachayo ezizanyetisusu. So maye isenza ngalolo hlobo kunzima ukuthi ikhuphe impumela ezimvamva inika uZulu ukuthi uZulu asebenza ngazo lezinto, ngoba kusasa uZulu yena lowo oyawethole into ento ezingaqondanga kusanga wajika athi hayi khathi ngani umoya nangu lapha ku-voters roll, kodwa lithi umoya utshonile ngomnyaka odlileyo. Thina abantu abangaba yi-16-17 million and iveki yibhodi elihlekane ukuze bakliye bameke sure ukuthi ukhetho lungakabi khona. Wonke umuntu oku-voters roll ngumuntu ophilayo, ngumuntu ozenelisa ukuyavota. So leyo kaso exercise engaphombi ukwenziwa nje yemizuzwa emibili emithathu ekhona. Mina ngisuka mina nginje ngingayiqine voters roll ngo-2018 siqeda ukhetho, ngahamba futhi ngayaqine voters roll 2019 iphume veki, ngacela 2020 ibilokhu iphume veki, 2021 manje angawuthi amabandla wonke elibuthayo laphikisayo abezama ukuthi ancedise abantu ukuthi kabanqabele ukuthi baregiste ukuyavota. So kufana nokuthi kathesi sesekuperiod e-voter registration. So ngalelo hlobo kunzima ukuthi bakhuphe into engaphelelanga baze kayithathe ithi uZulu kusasa baze kungoba from past experiences ukuthola ukuthi umuntu uyafika athi hayi mina isihlobo sami lesisakhona nyakeni but siloko sikhona ku-voters roll. Bazama ukuthi banqabele lezo zinto.
Lo-ke bekungumnumzana Mlungisi Moyo, ilunga lebandla elibusayo, obesithi kuyamangalisa okufunwa zinhlanganiso ezizimeleyo. Esixoxelayo phambilini bekungumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance, obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Akukhangi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa eleSenate leleHouse of Representatives kanye labosibalukhulu bezabelo, ngoba ukubalwa kwamavoti akukapheli. Kodwa ibandla eliphikisayo elama-Republicans yilo elikhokhelayo, ngoba selithole izihlalo ezingamakhulu amabili 200 kuHouse of Representatives, kuthi ibandla lama-Democrats lona selithole izihlalo ezilikhulu lamachumi ayisikhombisa lane 174, kubika kwabezindaba abe-Associated Press. Ingcwethi zithi ama-Republicans akhanya ezanqoba ahluthunele ama-Democrats leli dale. Kudale le-Senate khona amabandla amabili asethole izihlalo ezilinganayo ezingamachumi amane lasitshiyangalombili 48 ngalinye. Kulezihlalo ze-Senate ezine eziseleyo lapho kuzabalwa khona amavoti ezibalisa e-Arizona, Georgia, Nevada, le-Wisconsin. Abancintise bemele amabandla amabili kulezi zigaba bangutshiki lobhanqa. Esigabeni se-Pennsylvania obekubusa khona ama-Republicans, umnumzana John Fetterman wama-Democrats unqobe uDr. Mehmet Oz wama-Republicans. esigabeni seGeorgia khona ukhetho lweSenate lubikwa lulakho ukuphindwa iRunoff ngoba kukhanya kungela ozathola amavoti ahlelwe ngumthetho. Sixoxe lo munye wabavote izolo ohlala eTexas umnumzana Raphael Mthombeni.
Besikhangele sibili ngamehlo abomvu ukuthi kuzahamba njani. Bekukhangela ongathi ama-Republicans azabuya ngobubomvu bawo kuhle kube bomvu ilizwe lonke. Kodwa ke akusazange kube njalo. Kungenzakala ukuthi bathathe i-House of Representatives kodwa ke bazabe bebalutshwane kakhulu ukuthi laba benza i-majority u-House of Representatives.
Isenate uthi ubona isiya kuma democracy yini ngoba siyabona izindlala zombili impela ezigabeni lapho okusabalwa khona amavote.
Isenate yona ibivele ngathi yalela ngapha kuma democracy ngoba labo bebengathi kabala qiniso ukuthi bangayithatha lokho bangayithatha. Ngapha kuma Democrats bekusweleka nje ukuthi kube lezihlalo esisoda kumbe ezimpihle ukuthi bayithathe. Nxa kuyukuthi bona ama Democrats kabaluzanga isihlalo esisodwa besiluzela kuma Republicans.
Asithi i-lower house yebo ithathwe ngama Republicans, i-Senate iye kuma Democrats, umongameli yebo uzaqhubeka engu ubaba Biden owebandla lama Democrats. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela uhulumende weMelika abusa ngayo?
Lokho kuvele yikho besenza lo nolukhetho olwaphakathi laphakathi. Kuthiwa khona ngama checks and balances babona ukuthi laba ba opposition bangena kwenzela ukuthi kungabi alala shoko shoko for 4 years. Kuzawube khona uBiden khonapho kodwa nxa i-Senate isele kuma Democrats ngoba laba abancinyane i-House yandisa ukuthi ihlangane iqume ibisi ihambisa ku-Senate ukwenzela ukuthi i-Senate ifake isidindo sayo. Nxa ebambe i-Senate kuza kuba ngcono ngoba izidindo eziningi azizoze zibe khona.
Nxa kungasenzakalanga ukuthi uDonald Trump abantu bakhe ekade ebafakile ukuthi bancintise nxa bengasanqobanga ngobuningi babo, umbona ephuma yini le sinqumo sokuthi yebo ngempela uzancintisa kukhetho lukamongameli?
UDonald Trump kuzajinge kwale athi uyangena kuphela ngoba yena ungumuntu othengisele ukuthi ungokuthi abuse kuphela yena. Angithi ubezama ukuthi ayikhu khona lapha ekuqaliseni kombuso lo obukhona. So uzangena.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala kweleMelika omunye wabavote izolo njalo uhlaziya ezombusazwe. Amazwe akwezwekazi le-Europe athi akhangelele ukuba azakwamukela iziphephelo eziningi kulandela ukuhlasela kwele-Ukraine ngele-Russia. Athi kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi 6.9 million ababaleke ezindlini zabo kwele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabentatheli izindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Democratic Republic of Congo selixotshe kulelo lizwe intatheli izindaba yakwele France uSonia Rowley akwaziwa ukuba ubotshelweni. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosazana Saneliso Dube odabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
South Africa ngenza ngokuzodinga umsebenzi nje.
Ye, wagcina ukuthola umsebenzi onjani?
Ngagcina ngingena ku-dispatch clerk.
Ikwenzani khonokho madube?
Sidila ngama-computer. So uma abantu bethenga ama-computer then adlule ezandleni zami ngiwabuke ukuthi amakhompyutha alungele yini ukuhamba kwamanye amakhampani.
Ye, unjani umsebenzi lo? Unzima kumbe ngumsebenzi wawufundelayo?
Umsebenzi nami ngiwufunde sengikhona pha eGoli.
Ehe, andibana kulokho wawusenzana ekhaya eZimbabwe?
Ngasuka laphana ngiphuma esikolweni sengishonelwe ngabazali. Abazali bami ngithe sengasenabo abazali ngeze South Africa. Ngikhukuza kwami sengizozama ukuthi ngithole umsebenzi.
Ye, wawusuka ngaphi khonapho? Njalo isikolo sangikhona kwakuthiwa kuyini?
Ngangisuka eNyandeni, village 3. Ngifunda eNyandeni Secondary School.
Kodwa waphutha yini izifundo zakho eNyandeni Secondary?
Ngiziphuthanga izifundo zami.
Kukhona okwahluphayo?
Ya, kukhona okwahluphayo. Angizange ngisaziphutha izifundo zami.
Ye, njengomuntu oyintandane, sizokuthiwa kukhona okuzamayo, akusithinti kuyini?
Zama ukuvula i-charity home lapha eNyandeni, emzini owathiwa ngabazali. So ngabona kuyinto enhle ukuthi lowo muzi ungavalwa, kodwa ngisize iy'ntandane nabafelokazi okukhulu nabogogo kuwo lowo muzi. Ngokuncane lokho mina engikutholayo nami eGoli.
Singathi khona manje siwenzeni ngakhonokho ocabanga ukuthi wenze?
Manje into esengiyenze laphana ngama-December bengifika ngiyahlanganisa impahla lana, ama-second hand impahla ezindala, ngihambe nazo ngale. Ngifike ngibabize bonke nge-23 zika-December, babuye ngibashere lezo mpahla. Ngizama ukuthi ngithenge imbuzi, ngibulale laphana ukuthi banike ukudla, ngidinge uyiradio, ngibachayele ukuthi labe belekhisimusi batholelezana impahla ukuze labo mafika i-25 begqokile.
Ye, sizokuthiwa kukhona okucela ebantwini, ucela ukuthi bakuncede njani khonapho?
Ngihamba ngicela lakhi ngicela iy'mpahla, bayanginikeza ngizithumele ekhaya zifike zibekwe until ngiye ebantwaneni. Then into esemqoka manje ekade sengiyifisa kakhulu yi-minibus. Yekade sengiyifisa engibona ukuthi abantwana laba engizitshela ukuthi ngiyabasiza ngempahla, ukuya esikoleni kunzima, bahamba i-distance enkulu kakhulu, umango abawuhambayo umkhulu kakhulu. So ngase ngibona ukuthi uma ngingazama ukuthi ngicele usizo lokuthi ngithole i-minibus, kungaba easy ukuthi abantwana beye esikolweni.
Ye, so abafuna abangafisa ukuthi bakuncede bayakuthola njani madumi?
Efonini, kuFacebook ngikhona, kuWhatsApp ngikhona, and then ngizoya vele ekhaya maduze.
Ye, ifoni
hamba nje ngo-December.
Ifoni number yakho ithini? Ucingo lwakho, akubani ucingo lwakho?
Ucingo lwami lithi 073-760-5591.
Akuluphi nje madumi?
073-760-5591. Ngiyabonga kakhulu balaleli, ngiyaludinga usizo. Nisaleni kahle, uNkulunkulu abe nani.
Unkosazana Saneliso Dube udabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg, wele South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uselungiselela ukwamukela abalama permit azaphelelwa isikhathi ngohlangula ngomnyaka ozayo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkulumo ayethulela bezindaba umphathi ntambo ogatsha lezokuthulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwango. Uthe sebetshela uhulumende weSouth Africa ukuthi bazilungiselele ukwemukela izizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi azephelelwa isikhathi ngohlangula. Unkosikazi Mtshwango uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena le mota eyodwa kungelamthelo, bavunyelwe njalo ukungena le mpahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kwele South Africa. Kodwa inkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kuningi lezizalwane zeZimbabwe eseziphile kwele South Africa kweminyaka zisebenzisa amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi kuyethusa ukuthi ekhaya kungelamsebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele ukwamukela abebesebenzela kwele South Africa.
Waye bathume ukuphi la abantu ukuthi uyabamukela? Babe cele kuye yini ukuhamba kule amazwe abe adebekiyo esifisa la eSouth Africa? igameni eZimbabwe vela kumele angiphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu babo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sezebe bexoshwa.
Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mgwebo.
Mbona ngathi i-government yaseZimbabwe ayingadlali especially ngabantu. Into yasusa abantu ekhaya kuhlupheka kumanje nje siphande semazweni still kusahlutshekwa ekhaya. Siyabona abantu balokhu sacrossa imngcwele besiya up and down ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabi sesimeni sokuthi kuthiwa abantu bonke laba abaphuma bebaleka umnotho bengawabuyela kube right.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqokothi Mabhena uthi inkulumo kahulumende le ibathiye bemangele.
Besikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana nohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la ma-permit kodwa kukhanya selahle ithawulo. Thina sifisa ukuthi ama-permit la ayavuselelwe.
Iinkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukeneyo. Umgcinihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele-South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi akulalutho olulungiselwe abantu abasuka kwele South Africa.
Ngibona ngathi iphutha nje ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso. Into abangenayo abayibeke nje ukuthi into enje asilayo. Bangaqambela abantu amanga ngokudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa isikhulumeli sebandla lezana uPF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwabalula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who would want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Uthi bakhangelele ukuthi imithetho ezakwenza kube lula ukuphindela ekhaya iqale ukusebenza masinyane ukuze asebefuna ukubuyela bahle baqale kusasele isikhathi. Uthi lesi sibonelo sikahulumende olalela izikhalo zomphakathi nxa abantu kukhona abacela kuye. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa isiyakubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene leSouth Africa ngodaba lwamaphemithi kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo leSouth Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Mesuru Seven Johannesburg kwele-South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. I-Studio 7 izabe ilethulela okwenzakalayo nsuku zonke kwezemidlalo yenguqu ngenkezo ye-World Cup eDoha, Qatar. Sekunjalo, umncintiswano omkhulu lonyaka. Xhumana le-VOA uzwe konke ngomdlalo lo. Silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe. Sixoxa labadlali abathiyeneyo, abaqeqethi, labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labaseDoha. Sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni. Ungakhuthi imidlalo elizayethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterm. Sizugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo yimuma Gumede uGaino Siding sithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.